ngikhuluma ngilapho ke sihlanganele khona ukukhala ke uDokotela uPerson Dlamini obenguye ke obe yi-activist elikwaziyo sasebenzela kakhulu ke ku-Occupy African Square. Lapho ke besibizela ke ukuthi uhulumende esizasise ngokuthi uyitayi Dlamini waya ngapi, njalo besebenzela ukubandla le-Movement for Democratic Change ku-National Executive. So silahlekelwe kakhulu thina njengebandla le-MDC, kodwa ke njengabatsha beleZimbabwe silahlekelwe futhi njengoba uDlamini wayengumuntu okwazi ukukhulumisana labantu abasitshiyetshiyeneyo ke, even uma sikhangela ke kulaba ke abasemabandleni aphikisanayo ke kwezepolitiki, kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlala lihlekelwe kakhulu ngoba ubengumuntu owayesemncinyane.
UPerson ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kundaba zokulwela amalungelo oluntu lokukhankasela umbuso okhululekileyo. Ube ehlala ekhala ngokuthi uhulumende kumele atshe ukuthi umfowabo u-Itayi wadliwa kuyini. Uzwa njani ngokuthi usetshonile engakatholi impendulo ngokwadla umfowabo?
Buhlungu ukuthi uPerson Dlamini uchiye imbuzo esilayo ngoItayi Dlamini, ngoba umbuzo esilayo ukuthi uDlamini ubulewe yini. Ye kunjalo ukuthi ubulewe yi-colon cancer, kodwa ke kuyatshengisela ukubana uDlamini ngombono wethu kule nto eyenzakala kuye ukuze ekuthiwa usebanjwe yi-cancer, ngoba kuhlalanga isikhathi uDlamini besebenza layo ebonakale segula, kuyitshiya imbuzo ezinhliziyweni lengqondweni zethu. Njengoba sile mbuzo namhlanje ngokubana uItayi Dlamini wayangaphi, uDlamini unguzisa ubuhlungu njengabathi ukubana usitshele omunye umbuzo phezu kombuzo. Sibuze ukuthi uItayi Dlamini unga, sesizibuza ukuthi uPerson Dlamini ubulewe yini. Kunzima kithi, kodwa hayi kuyasinika ukubana njengoba i-last tweet yakhe wayesitshela ngokuba naye asiqhubekeleni phambili ukuze ilizwe leZimbabwe likhululwe ngenxa yokuthi kulabantu abadla abanye abantu kweleZimbabwe.